Abantu bayabhalisa ukuvota, kodwa ke inkinga ekhona ukuthi indawo zokubhalisela zikhathana. I-distance yangkhona inkulu kakhulu, kabantu kabayafinyeleli kahle elokuthi behambe bebhalisa. Kodwa thina njengebandla siyakhuthaza abantu, sisebenzisa ama-structures ethu ukuthi bahambe bebhalisa. Abantu sibilibalesifiso sokuthi behambe bebhalisa, kodwa ke bakhala ngokuthi indawo zokubhalisela kasiziboni. Njalo ke asilazithupha, abantu abaningi bakithi abalazithupha. So ke isikhalazo sethu lenkuthazo kuzek iZimbabwe Electoral Commission ukuthi kayiyenze ukuthi ke ukubhalisa kufike ebantwini, kube seduze.
Siyabona ukuthi umkhokheli webandla le-DC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ufikile lakhona ngapho esigabeni seMathebelele North, lapho ebhodaboda lakwezinye izigaba zelizwe. Lokhu kwaletha umahluko yini ukuthi abantu bezwe befuna ukubhalisela ukuvota, njalo bamamukela njani?
U-President we-MTC Alliance ubaba u-Advocate Nelson Chamisa, abaningi ngithemba bazwile, ubuyile ngapha kwelakithi eMathebeleland North, wavakatshela indawo eziningi kakhulu ezigwaqela Onkayi, Obubi, Tsholotsho, Binga, nayo yonke izindawo eziningi zeMathebeleland North ehlangana lozulu wonke jikelele weMathebeleland North ekhuluma ngokuthi kungenziwa njani. Njalo ke ibandla le-MTC Alliance lilamalungiselelo bani sisiya phambili okukhupha iZANU-PF. Nanku phela sesikhangelele ukhetho. Ukhulumile ke wavakathela indawo zonke lapho ahlanganele khona labantu abaningi, abantu bemthakazelela kakhulu. Laloba nje sibonile ukuthi abantu beZANU-PF bebezama ukuvimba ukuthi umongameli engahlangani labantu.
Injongo yalimbuthano ibingeyani? Ubehlangana labasekeli bakhe kuphela yini?
Injongo kakhulu yalimbuthano bekuyikupha abantu bakithi idlabuzane lethemba. Kakhulu ke sesikhangelele ekhethweni, so ke babu president besipha abantu ithemba elokuthi MTC Alliance iyaphila, njalo ke ilamandla, njalo ke isilo mdlozela kumbe umdlandla omkhulu wokususa ibandla le ZANU-PF embusweni. Abantu bese besithi manje iMTC Alliance iza kuba njani, njalo kuza kuba njani. Nanku phela omonzela besithi khona ibizo labo le elithi MTC Alliance ngilabo. Njalo behlangana lozulu wonke weMathebeleland North, kungakhathalekile lokuthi umuntu lo ngweMTC Alliance kumbe kaseweMTC Alliance, ngoba injongo ekhona kathesi kayisiyo yeMTC Alliance kuphela, kodwa ke ngeyabantu bonke abeZimbabwe. So iMTC Alliance lohlelo lokuthi Citizens Convergence for Change, ukuthi wonke umuntu kumele ukuthi sihlanganene kulo umkhankaso wokukhupha iZANU-PF embusweni. Ngoba impi lesi sikiyo kayiseyimpi ye-MTC Alliance yodwa, kodwa seyimpi yabantu bonke beZimbabwe.